让力量团队，
让力
量团队，
让力量团队。
Kwezemaphandleni izakhamizi zeGungwe eGwanda South zikhala ezimathonsi ngedamu leGungwe elilokhu lingakalungisiswa lalamhlanje ngemva kokudubuka ngo-2016. Kubika u-Albert Ncube.
Kungenani lezikhalazo ezifakwe izinkokheli zombusazwe kanye lezomdabu kuhulumende ngodaba lwedamu leGungwe, akulalutho oselenziwe ukulungisisa leli damu lalamuhla. Izakhamizi zithi sezisesabela ukuthi izikotshe ebezidonsa amanzi edamu leGungwe zingaphela amanzi iloba nini, okuzaletha ubunzima obukhulu kakhulu. Umnumzana Johnson Mangwangwa ngukhansila weGungwe zelo uthi ingatsha zikahulumende ezimbalwa sezike zafika ukuzohlola umonakalo, kodwa kukho sokwenziwe. Uthi lokhu sekudala ubunzima kuzakhamizi eziningi ezithembele eli damu.
Imbuzi nathi esikotho, abantu amazulu athi esikotho, inkomo esikotho, izimvu esikotho, amadonki esikotho, bonke esikotho. Kubuhlungu kakhulu kakhulu, yasakwazi ukuthi vele siyabuya manje sibona sizintanda phela lina amaphephandawo likufake ufront page kwazakale ukuthi komandle kuchiefmanti abantu bazakufa, akula mntu ozithangeleyo, akula mpendulo esizizayo. Kubuhlungu kakhulu.
Izifuyo sezihamba umango omude ukuze ziyenatha kuthuli lapho ezilakho ukutshontshwa ngamasela. Umnumzana Kagiso Mathe ozalwa lenduna uKeso Mathe uthi sebebona kungcono ukuthi bangene ezikhwameni zabo baqoqe imali yokulungisa leli damu ngoba izikhalazo zabo zingalalelwa.
Into bezizame kathosindlu sicoce zizakhamizi stakeholders sikhiphe unkotsho sesicela kudona esasilakho ngoba ngabe sebebuze si-contribution silakho elilokhu ngoba sesikhulume ngedamu yisen ezitolo, izikolo, no water is in almost to a lap about it. Getting the commissions into Hamas. So, who knows now if she's listening to Lenny?
Osakhulayo Edgar Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi inkokheli ezikhona zazifinyeleli uZulu, okudala ukuthi zingazazi indubo ezibhekane lezakhamizi.
Engikunanzelelayo ukuthi uhulumende obusayo akungathi engxenye akalandaba lokuthi abantu kuground baphila njani, ngenxa yokuthi abantu abayibe ngathi basikhokheli abakhokheli bethu bona babe zihlalele kahle. Ngikhuluma kanje nginika umzekeliso, ngasikhuluma ngamadamu ngifanise lengemigwaqo. Imigwaqo yakithi iyabilimele kakhulu ngenxa yokuthi bona kabafiki khona ngezimoto, baphelele emathareni. Imigwaqo iyabihlala injalo ukuthi ilungiswe, izalungiswa nje towards ama-elections. So kuyindlela yokuthi ngingathi maybe i-campaigning method.
Imizamo yokukhulumisana lomeli wedalela ephalamende eGwanda South umnumzana Bednico Ncube iyehlule. UNcube wanqotshwa kukhetho lwama-primary aweza no-PF njengalabalandeli baleli bandla bathi babemkhiphe ngoba kungenalutho alwenzayo, kodwa sephinde wanikezwa ithuba lokuncintisa ngemva kokuba ibandla leZANU-PF livimbele owanqobayo uMphile Marupi ukuthi ancintise. Isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa bulo mhlubulu umnumzana Ekhe Moyo uthi ukungalungisiswa kwamadamu eGwanda South kumnikeza amadlabuzane okuncintisa kulolu khetho.
Yiso isiqokoqela esingiphushayo ukuthi ngilwise ngikhuphe uBednico ngoba samnika, abantu bamnika i-23 years ukuthi abe ngumember of parliament. Zona lezi zinto bengaselandaba lazo. Mina njengoba ngingena njalo ngithemba ukuthi ngizawina, khonoko kuzaba into yakuqala ukuthi amadamu lapho kunathi isifuyo zabantu lalapho abantu abathola amanzi ngibone ngazo zonke indlela ukuthi kuyalungisiswa khonoko, ngoba nxa kungela amanzi akula mpilo, impilo ngamanzi. Yikho ke nxa abantu bethola amanzi endaweni ezikatshana lesifuyo zabo zingatholi amanzi, impilo yabantu iya iye phansi njalo befelwa izifuyo.
Izakhamizi zeMalitlou, Makope, Simbuka, Tshwangu leMawaza nezinye zezakhamizi ezithembe idamu leGungwe lapho lisanda kudabuka leli damu, omanjinela bezinwa bathi kuzafunakala amadola zinkulungwane ezilikhulu 100,000 ukuze lilungisiswe, kodwa limali lakho kuba iziqongile ngoba liphethe libhidlika leli damu. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe Bulamba, ngingu-Albert Ncube.